Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngontunga milinku mo endabeni zekuseni lamhlanje
into le ibuye imbi bathethe izinto ezinhle abayibumbile le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo
amagqwetha umnumzana Thabani Mpo Fulo mnumzana Tendai Biti vathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe emthethwandaba
abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila
ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakwaNdoviwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndoviwa kubhubhe oyedwa ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kupupe oyedwa ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lanye 41 velomkhuhlane lo asebebhubhile bonke sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1575 asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,398 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lasikhombisa 17,151 abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilichumi lane 13,971 Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 478,174 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula ikhulu 129,181 amagqwetha alwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti ongumsekeli njalo kamkhokheli weMDC Alliance vathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba kulandela ukupasiswa kweConstitutional Amendment Bill No. 2 edalele parlamente libandla lezanuPF lincediswa iMDC kamnumzana Douglas Monzora ababili laba bazise ngenyathelo labo izolo inengi lisola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo nanko usevunyelwa ukukhetha abahluleli bemithethwandaba yaphezulu bengazange bavivinye nguZulu kanti njalo uselamandla okwengeza ama-contracts abo lanxa beyabe sebefikise isikhathi sempentsheni Inguquko le yesula njalo isidingo sokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umhlangano omkhulu enkundleni yokuxhumana iZoom izolo zavumelana ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kungalungelanga umbuso okhululekileyo. Siqoxele ucubungula izombusazwe njalo wake wamela igwanda edale lephalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Into esemqoka lapha kumele kunazelele ukuthi kungani abantu becukuzela kangaka ngaloku esithi i-bill amendment number 2. Abantu bacukuzela njengobana into le ibuye engathi mina kuphose kufane le ndoda i-omnibus ubuya zonke ikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka bathethe bafaka izinto ezamukelekayo ebantwini lezinye ezivubayo yikubona abantu bechana ngamakhada kunje. Ngabe le ibill nxa kuqakathekile ngabe balethe isigaba ngesigaba ebumeli babomama olutsha i-devolution kwamakodwa ngakunye ngakunye kwaxoxiswana kumi ngakunye kwapasiswa ngakunye ngakunye bazile ke laba abantu amacilika akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanxa kuhlangene inkovu ijodo igwadla konke kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo akuqondanga khona lokhu abantu becokozela ngesikhathi mina ngiseparlamente ngiyakhumbula nangu-legal parliament Parliamentary Committee. Ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayona le sayala sayibuyisela emuva ukuthi yayiyelungiswa kuhle.
Amagqwetha afana labo Tendai Biti labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuyaphikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Yey, amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iParliamente ngabona esithoba mnemunye kwakuyiqalisa emuva le umthetho elizwe ukuthi iParliamente ingaba khona okweminyaka emihlanu. Imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo parliamente, eighth parliament, ifa le parliamente yona leyo kayivuswa xa kumele ibe khona kayiqalele phansi ingaze yathathwa njengoba yayivele khona ngoba yaphela yedlula ngokomthetho le parliamente endala. Ngakho nxa obithi labompofu besithi bayikhweza imithetho ndaba ngibona ngathi okunye abazakusebenzisa ikhona lo ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iParliamente lapho elayiqaliswe khona bekumekalisungulwe kutsha athi liyethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxaya sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela.
Umnumzana Thande Kuzintimkanhla ucubungula ezombusaswe. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 5 bazaqala izifundo zabo ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi laba bazabhadala imali yama-school fees kukhangelwa amalanga aseleyo ukuthi kuvalwe izikolo ngenyanga ezayo. Kofom 5 laba baya esikolo nje ababalisi abanengi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo lo mkhuhlane we-coronavirus ukhanya umemetheka kuma-boarding. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uDokotela Sifiso Ndlovu.
Kulungele abafundi ukuthi baphangiswa kuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi leZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abavikelekileyo ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba baje bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bajikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela iCOVID-19. Kodwa nxa ababalisi bengekho, abafundi balapho ukuthi bangaze bakulandela ngokugqotho izinqumo lezi ezifakwe nguhulumende. Ngizindlela engibona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi. Nakho lazo kuqakathekile. Kanti-ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nangu phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe lendima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho ke lapho uthi wona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikolo zivulwe abantwana bafunde. Njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi beneliswe ukuthi babuyele emsebenzini ngobuningi babo, kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo kumqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukhiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelana wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizakunceba uze ubhense, umbalisi layo uthi uzancweba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake iyancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi sakhala lezemfundo ngokungaxoxisane kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili. Ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na?
Udokotela Sifiso Ndlovu ngoyinhlanganiso yababalisi iZimta. Ukumiswa kwemichova engabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco sokuthiye inkulungwane zabantu abagoqela abanikazi bemichova owindi labatshayeli bengaselandlela zokuziphilisa ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika njalo le misebenzi ingatholakali. Iningi lithwele nzima ngokuvalwa kwemichova lokhu osokubangela ukuthi abanye behluleke ukuya emsebenzini ngoba kungela mota zokuhambisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ukumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa ozukho bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senza umzekelo ukuthi akula zukho osuka komnyoro esiya entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abayabe kumele bagade besiye emalokitshini ona lawo bagcina beswele imishovo okuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-wonderfit lawa. Abantu labana bagcina beswele imishovo yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona bagcine beqhuma ngenyawo. Kanti omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandasti. Uyasuka uZupco esuka emzilikazi for instance, besuka entumbano, besuka empophomo, afika bachithe kohamara kumbe bachithe kolayoni. Kodwa ke okusuka kunanzeleleke ukuthi kakusela Zupco zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba basebenzela khona. Kanti imchova yayisuka emalokitshini ihliqonde khona liye badropa khona bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi kunanzelelayo ukuthi imchova nxa engasavunyelwa edorobheni ngaze behlele kolayoni, ngaze behlele kohamara, akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba bafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlale hillside but engxenye efunda khonale esikolo esise-Waterford. Ngenxa yokuthi kakula Zupco osuka phakathi le kibo hillside siyale kibo Waterford, umntwana lawo useforced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ekodlenzi lapha ingadlula igcwele imota lapha nebhasi yakhona njalo kuya kuyibhasi eyi-1 eqonda khona leyo fountain. Nxa kuyukuthi imchova kayivunyele ukuhamba umntwana lawo seswele ukuthi agadeni.
manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemsebenzi abasakhulayo oyindi lokunye okunjani umumo unjani
imichova ibindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonono ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngebusiness yakhe laphana i-cooperative njengabochova mabayo bekhona laphana bayabenefita laphana la lezi muli lazo bezibenefita umbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhathwa i-driver kwaqhathwa lokukhondakta nxa kuyukuthi imchova ingu-1000 kutho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke windi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwana babesele bebalekela namapholisi kodwa abaningi bangikhona singathi ukuthi 90% yabantu ababeqhathwe njengabowinki abasekho vele emgwaqweni ngenxa yokuthi bangabanjwa sokusiba licala
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Ibandla leMDC Alliance selikhalele umdeni wakuNdubiwa kulandela ukubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa yena owaba ngumabhalane wedolobho lakobulawayo owakuqala onsundu uTown Clerk ilizwe lingakatholi uzibuse ngo-1979 uNdubiwa ubhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lasithupha 86 umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu
mahlabe zulu abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu akamthakazi uMartin Ndubiwa ethe uTown Clerk yakobulawayo isikhathi eside njalo ibulawayo iphumelela kahle kangaka sithi mahlabe zulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sibhiyeli kuliqiniso namhlanje ukuthi ubulawayo namhla uchiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMartin Ndubiwa ethanda ibulawayo ethanda abantu bakobulawayo kasekho sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha wakhatha konke izenzo zakho zikulandele sikhala lemuli yakoMartin Ndubiwa abantu bakobulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance selikubonile na okusemaphephandabeni inkundla yeNew Zimbabwe ithi owayengumdlali weDynamo uStanley Chirambadare ukhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo kulandela ukubotshwa kwakhe esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu inkundla yeZimlive yona ithi amalunga eZANU-PF lawe MDC kudale lephalamende abambene kumkankaso wokukhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lezisebenzi zakhe sokuyisikhathi sembiko yenu
sanibonani sanibonani Studio 7 labalaleli ninjani hayi into eyenziwa ngurhulumente ambona ukuthi mnawe la enje ayibona ukuthi i-right mbu uyibona njani is totally wrong into eyenziwa ngurhulumente uthathela abantu imota imchovu yaxotshaniswa ithwela abantu ilimaza abantu abantu bathathela imota for nothing kuthiwa imota kazonke kaziregister kuzuka imota noma ule contract oyenzayo othe wayithola la ukuthi
survive yathathwa imoto yathathela ukuthi akayiregister kuzuko yonke into yakhona uhulumende ongakuthi konke okulapha sokumele kube ngokwakhe eZimbabwe ongakuthi vela kusela into ongayenza without uhulumende nxa usebenza ngemota eZimbabwe kanokhana lapho omunye umama uthela abantu wathi plum to wathwala abantu laphana kweJohn Love uthe phela abantu bathi babuya ngama Ford Focus imoto zona ezincane bamxotshanisa umama lona I think wapanika uthe panikile umama lona nangu esithi wakhona ukuthi uthi wakhona ngespeed nangu esiyazithalela esihlahleni wathi wathula umuntu kamlimi khona bahle babaleka zange bethona bemlinda bahle babaleka wabuya wazoathendwa ngabanye abantu from wabuya wazoathendwa ngamapolisa lawo sefonelwe ngabantu ukuthi sokule nto eyenzakeleyo ungawukuthi eshini navele ngizobuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo ngoba vele imoto azithethwe ayikancane imoto ziyathathwa ungawukuthi vele awungeke usasurvive ngemota uthe survive ngemota yakhe eZimbabwe ngaphandle kokuthi uregister kuhulumende hayi into eyenziwa nguhulumende hayi mna ingicaceli mina kusho ubuhlungu kakhulu.
Salubonani bantu weStudio 7 Los Angeles. Yes, siyaluzwa sibili uhlelo lwamanzi loludubo lwamanzi ekhonda solulwande kakhulu uyathola ukuthi bavalela abantu amanzi yonke indawo unikwa amaphepha ukuthi kuthiwa nansi iphepha lakho lenotice hambe lungisisa amanzi akho ubona abantu bethola sokuvaliwe wena ungekho khonapho ngapho uzama ukuthi ngokuthi uziphilise asazi ukuthi la makhansila awakhulumisani labantu nje amakhansila akhonapho kulele dorobho legwanda into zonke zonakala vele bona unganakakho ungana sila makhansili asazi ukuthi uhamba njani egwanda soluthi igwanda ilungisiswa nje ayikhona lokho okwenzakalayo.
Sawona Studio 7 baphathi bonke bohlelo lwe-Studio 7 ngithanda ukulibingelela lonke ngumaduma esilobela ngithanda ukukhuluma kakhulu ngiqondane nabomuzo bale-ZANU-PF ukuthi abakuzamayo ukuthi bagilize i-MTC Alliance soze kwasuka kwenzakala lokhu bangaze bazame ngamandla wonke ukwenza imicindicindi yabo kungeke kwenzakale lokuthi bachithe iphathi labantu abaningi angako umuzo labona izikhothamade ze-ZANU-PF labomakhupho kuyafanana njalo futhi okuningi okuvukayo okuningi okungakamsebenzi kuphela uthamisa labanye abazamlandela yiwaza kumisa u-23 banqobe iZANU-PF babazoku-10 ngiyabonga Studio 7 ngibingelele bonke abantu abaseZimbabwe ngiyabonga.
Sanubona basakazi bakaStudio 7 basakazi abahle isalithanda yazi abe niyazi ukuthi silithanda kanjani. Hayi ke basakazi bami bengicela nje ukuthi ngike ngibeke nje lokho enginakho ngomlando wakithi wamangoni yabona njengamangoni bengicela ukuthi uzwide nobulelani ukhona lo munye wethumbane ukhona lo munye man ya lenziwa kwaKhumalo bake bahlale phansi bangayi kumedia bahlale phansi balungise indaba zabo mabephuma baphumele nomuntu oyedwa nabo abamsekelayo ngoba isikhundla ngiyazi abantu bazithanda vele isikhundla so ukuze ukwenzela ukuthi nathi sikhole ukuthi sazi ukuthi silandela abantu akungitshele ke manje elokuzene esikhosini kunabantu abawu-3 kumele ukuthi bafuna ukuba zinkosi kumele ukuthi sibalandele isizobalandelwa kanjani laba bantu yabona ukuthi yoba divided iyahlupha lento le ngoba mabona bezidivida bona ba-expect ukuthi thina senzele izobahlupha ngoba manje nje uyabona iMRP ngindlela eyenza ngayo iMRP asithi sithethe umthwakazi iMRP iuthethe umthwakazi umthwakazi uzimele ihodo labantu bazokhona ukuba ngamakhosi angeke angithembi futhi no one phakathi kwabo bonke uzokhona ukuthi abuse lesizwe samaNdebele ngoba bayehluleke ukuthi bona self babe organized angeke sibe sikhone thina ukuthi silandele umuntu ongekho organized kusiza ngani lokho beke umntaka kaNkomo manje ugugile usafuna ukuthi aphathe abe aphathiza afane nobabakhe ngeke leyo nto iziyenzeke umntaka Nkomo ngabe unengqondo ezi-5 eziphelele naye emdala engaka into yomuntu ukuthi ngabe uyenzile ukuthi alandele o abe ngaphansi kweyiphathi kufana ne-MRPile yambona manje ukuthi lo umqondisi moyo usokola kanjani umntana abantu yadubeka ento udubekela isizwe into azikhuluma ngeke sazi thina ukuthi yena lokhu akwenzelayo kwenzelani kodwa into azikhulumayo uyabona ukuthi into ayikhuluma inesensi nengqondo
love.
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iqula lamalunga edale lesenethi eMelika elethekelele kweleSudan lithi liyayisekela imizamo enziwa nguhulumende wakulelo lizwe eyokugxilisa umbuso okhululekileyo ngemva kokugenqulwa kukamongameli Omar al-Bashir. Abafuya inkukhu kwele Cameroon sebekhuthaze uhulumende wabo kanye leziphathamandla zamazwe aseyu Europe ukuthi bayekethise imigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuvulwe indlela zokuthengiselana. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuxotsha kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook kulandela amazwi ethule liqula elizimeleyo kuthange awukuthi linkampani yenza kuhle ngokuxotsha uTrump kulinkundla ngemva kokutshotshozela udlakela ephalamende ngozibandlela. Kodwa leliqula lithe inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyela kuFacebook uTrump nxa kungedlula inyanga eziyisithupha. Lanxa bekhona abavumelana lokuxotshwa kukaTrump, bakhona abanye abathi amankampani axhumanisa abantu la kamelanga avunyelwe ukuxotsha abantu mahlayana kungelani lokuthi balembono bani. Ukuhlaziya loludaba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo se-oversight board siqonde kakhulu, siqonde nta, sithethe amalungelo akhe uTrump, sathatha amalungelo abantu beMelika, amalungelo abantu emhlabeni, njalo lokuthi yikuphi okwamukelekileyo, okwamukelekileyo lokungamukelekanga ekuphileni kwabantu ikakhulu ku-social media. I-social media injengengqamu, nxa isesandleni somuntu olekhanda elisebenza ngendlela efaneleyo, into yokusebenzisa uvuna usa kawusenza konke lokhu okuhle, kanti ke isengasetshenziswa njengesikhali sokubulala abantu nxa isezandleni zomuntu ongaqondanga. Lokho kwenziwa ngumnumzana uTrump kubo-Twitter kubo-Facebook bekusekubonisa ukuthi angadiliza idemokrasi, adilize lokho iMelika esiyazi ikho khona iRiphabhlikhi. Ngakho ke benze kahle ukuthi benze lokho kuthiwa i-due process, bakhangele amalungelo akhe, bamphe njalo ithuba lokuthi aphenduke, aphi ithuba lokubuyela.
Ikomiti le njengoba ithe kumele inkampani le ikhangelisise njalo kungadlula inyanga eziyisithupha ukuthi usengavunyelwa na ukubuyela kulenkundla uTrump, ubona ingavuma yini impela iFacebook ukuba nabuyele?
Singamangala ngobuningi nxa singabona ibuyiselwa ukuthi aye kuFacebook, ngokuba ungumnumzana ongajwayelanga ukuthi abonise inguquko yokuthi nxa kuthiwa lokho kakuqondanga abe sekwenza ngendlela ehlukileyo. Kodwa ke njalo basengamupha ithuba lokuthi bathi kakuzame njalo ukuziphatha ngendlela ehlukileyo, sike sibone, sike sikuphe ithuba. Bamfake under lokho kuthiwa yiprobation ukuthi babone ukuthi uveza inguquko zokuphila kumbe uyaqhubeka ngendlela akade ephila ngayo. Kodwa ke kukabili basengamvala kokuphela, basengamupha njalo ithuba lokuthi aphenduke. Kodwa nxa bemupha ithuba lokuphenduka bazamupha isikhathi esifitshane bemkhangela ukuthi kambe izenzo zakhe ziyavuma yini ukuthi aqhubeke khona kuFacebook. Kungehlula lapho ngeke saphenduka njalo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amagqwetha umnumzana Thabani Mpofu lo tenda ibiti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba. Ibandla le-MDC Alliance likhalela umdeni wakoNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.